indaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto ku 25 Nhlangula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo.
Ekuhambeni kwapresidenti ubabuhlangirai engena ezigabeni kuma-provinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano, uZulu wacaca kuma-provinces wonke engutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani.
Amanye amabandla asola indlela amalungiselelo ohlelo lokuvota aqhubeka ngayo.
Ye, i-election sayibona, lohlelo le-biometrics yalibona, but kakulungisisa ama-election. Okungumlando we-VEC, labo Human Rights Commission, lamapholisa, lamanye ama-commission, lo-gender commission, labo media commission.
Sizakuzwa eziphathelane lokholo.
Ngakho singahlangana lo-James ku-testament elihle, simbone ukuthi inhlonipho kayiphiwe kulabo ababusayo, kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Singasiphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi wabasobala ngombuthano wabesifazana bamabandla achiyeneyo owenera osanda ukudlula ukuthi i-MDCT yiyo eyayilamalunga amaningi.
So ukutshengisa ukuthi lokhu esisakhokhela, kodwa okuqakathekileyo ayisikho ukukhokhela, yikuthi siyefikisa amazwi kuZulu phansi mayelana nokuyarejista njengamavota, ukwenzeka ukuthi kanelisa ukuguqula limpilo esiyiphilayo. Sikhuthaze futhi omama abazali ukuthi nxasele siyarejista, ngababelete abantwana babo abanama-18 years kusiya phezulu, ngoba yibo abantwana okumele baguqule ukubusa esikwenzayo, ngoba silungiselela ikusasa yabo.
Lokhu elisalicubungula yini udaba lolo lokuthi umanyano ngubani ozawukhokhela kubandla lenu kumbe ibandla likankosikazi Joyce Mjuru?
Iindaba ezinjalo eziqoqisana njalo azithukelwa edale. Inkokheli zethu zizahlalisana phansi zikhulumisane zokuvuta udaba lakhona. Izabele zojukela edale ukuthi uZulu waseZimbabwe azwe ukuthi kuvunyeleneni, akuvunyelisanga kuphi. Okwakhathi singeza kucacata ngoba sinika abadala bangaqeda abasazisi impumela yokuxoxisana kwabo ngomanyano okhipha uhulumente wezana.
Kodwa sibona ungahlaliseki phakathi kwabasekeli bamabandla achiyeneyo.
Ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwapresidenti ubabuhlangirai engena ezigabeni kuma-provinces wonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano wamabandla aphikisayo, uZulu wacaca kuma-provinces wonke engutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani. So esesekumelele khathesi ukuthi bakhathesi asekumele sike sichiye izimizibi lezi esilazo phakathi kwethu, sikhangele uZulu ukudubeka kwenzayo, sikhiphe lo uhulumende. Lokhu kuningi lokhu sokuzalungisa, sesaguqula lokhu. So vule themba ukuthi uZulu akufunayo. Ngakungayisikho khonokhu, hhayi, inyama emnandi vele yazikhulumela yodwa.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, njalo emela iBulawayo East edale lephalamende. Silokhu sikweziphathelane lokhetho oluzayo. Siphinde saxoxa loNkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Wishman Ncube ngohlelo lokuvota.
As the opposition besikhala ngama electoral reforms ngoba nasikhangela uhlelo lama election lolu liyenza ngendlela yokuthi aliyenzi ngemfanelo okokuthi ama opposition parties asuthiseke ngoba nasikhangela for instance kuthi boni ngani kule favoritism eyenzakalayo sikhangela qalise nge imedia lihamba ku-ZBC, which is the state media, is talking about his ZANU-PF, ZANU-PF campaign, ama-elections. And of which ama-opposition parties, they are not given coverage. Kubo ZBC, labo Herald, labo Chronicle. So, ukuthi in terms of coverage, akula.
Kodwa uhlelo luqhubeka kuhle yini, njalo akula kwethuselwa.
Indaba ze-violence lo kwethuselwa. Khathesi nxa uhamba emakhaya. Abantu bezanu sebesebenzelana labo sabhuku ukuthi bengene ebantwini bethusele abantu ukuthi sizahamba lani kule voter registration ezayenzakala sihamba lani and sizabona ukuthi wena umuntu wonke uzahamba eregister thina simlandela elandela thina ngemuva so sokubona ukuthi kulokwethusela and sesiza silama members ethu ezigabeni eziningi emakhaya abethuselwa kakhulu ukuthi khathesi nasikhangela i-election lebuyayo anti i-polling station based so kuzaba lula ukuthi for instance isigaba lesi abantu abahlala esigabeni lesi bavotele ibandla liphi kuzaba lula ukuthi okay fine esigabeni lesi nxa bevotele ibandla elingathilo ZANU-PF kuchutha abantu laba they don't belong endaweni le sebezaxotsha abantu bona laba abanye bechaye xa sokuphiwa ukudla bona benithi ngendaba yokuthi esigabeni lesi ama-reserves atshengisa ukuthi bavotele i-opposition so sibona ukuthi ye i-election sayibona lohlelo lwe-biometrics yalibona but kakulungisisa ama-election ukungumlandi wezeki labo human rights commission lamapholisa lamanye ama-commissions o-gender commission nabo-media commission
lo nkosazana Ellen Shirietenga isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Wishman Ncube sixoxelaye eseHarare istudio 7 ayinelisanga ukuthola umbono webandla leZANU-PF ngalolu daba Abantwana abane abafunda eSomaquili Primary School eNkayi baphakathi kokulungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano wezemfundo wezifundo ze-science kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Unkosikazi Nomsa Nekevane isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ephathisa intandane ezikolo zeMatabeleland iMopane Foundation International eseDilitane eyiyo eqoqa lolu hambo uthi sebe lekhasi ebulenjini olwe-GoFundMe olokuqoqa imali yokuthi isetshenziswe kulolu hambo.
Right now ngo-Agasti siya eSouth Africa kunabantwana abangu-4 abasenkayi abaya kwi-competition yama-sciences inkulu okhuzeni collaboration ezim-science iZimbabwe Science Fair. Then abantwana labana right now yinto esiphezwayo ukuthi senza imbokuze sam kudinga imali ukuthi nabantwana abaphumelele because abana-access to ama-opportunities afana nanalawo and it's one of the opportunities esingafuna ukuthi bayimise. Uhamba bayi-4 but I think ukuhamba kwabona abana bayi-4 kuzowenza abanye labo babona ukuthi okay ikusasa likhona lati uyiphushaali sithola amabhesi elisenyena nabana singakwanisa ukuya kwenye indawo nako vele into efana nanale.
Inhlanganiso yakho iyathola usizo olweneleyo yini ukuthi yenelise ukungezelela inani labantwana abancediswayo?
Siyasiza ukuthi siyithole imali at some point sibathatha abanye abantwana because baningi abantwana. Abantwana abahluphekayo abazintandane labangasontandane abanye mebhala abantwana abagula abangakwanisa ukwenza anything baningi okokuthi even waye esikoleni esiyi-1 nabe kuya bezocela ukuthi lacela sifakothe umntwana noma ukhangele ubone kahle ukuthi isimo sakhona sivele siyadiseva ukuthi ngakufaka kodwa uyehluleka lokuthi uzothini ngoba imali yakhona yekho sisapotwa ngabantu khonapho uthi nasenza ama-fundraising bro like ma unjengadobe ifoni ukufolenti kule nto esuke ufuna ukuyenza esifuna ukuyenza sishoda ngemali eso onzwelayo afake i-10 lokuzeni 10 pounds lokuzeni kwa-account e-charity into ezifana nazangaleso singacabangi kakhulu ngokuthi like right now sibe nepressure nathi ukuthi kufanele israise it's 2000 year fees kuphela raise this much yalo Canada lo Canada lo ke akuthi at least noma kuthiwa asila imali enkulu but sike la imali enough futhi senze zona izinto ez basic things ay 4 months but angeke ngisho ukuthi asakabile sustainable income ukuthi siyakwazi ukuthi sizaqhubeka ngoba every year like right now sanda noma 35 so fine ukuthi una sense fundraising next this year make sure ukuthi senze imali enough ukuthi sibhadale abantu abangama 35 isikolo ina sense problem sathele icathulo enough ukuthi sibhadale ama inform kunezinto encane abashoda ngakho kwakulabanye abanye abantwana okuthi na umkhangele uzinhliziyo yakusaba ubuhlungu ucishe ukukhala okunye abanye abantwana I think abangu 3 sagcina sisata ezinye impahla zabanye abantwana sibaba yazi kukhona ukuswela ukuthi akuyaswela njengabantwana bonke but ukhona umntwana ophuma abe yedwa lapha ungathi umntwana ongaphumela kokuphuma khona laba bantu siyabe singakwazi ukuthi lasenzinjani asilayi imali kodwa uyabulibona usizo ukuthi lukhona
Lo nkosikazi Nomsaneke Vani isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation International sixoxelaye eseBilitane. Okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove namhlanje kuhlelo ngizabe ngikhuluma lo mnumzana Steven Sibanda ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo okhangelele ukukhipha ibhuku lakhe elitsha elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongokara sifuna ukuzwa okuningi mayelana ngaleli bhuku ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda unjani
hayi mina ngiyaphila unjani ke
ngiyaphila kudamu ngiyaphila Steven awungitshele ngamafishane mayelana ngaleli bhuku lakho
incwadi le ngibhalele uGeneral Tongokara njengomuntu owasishiyayo ngiyazi ukubana iningi lizambona njengomuntu ngathi ogula ingqondo but ngenye indlela bengimazi isawo ngento ezasala zenzakala ngemva kokubana esesithile ngaqala kumtshela uzibuse ka-independence ilizwe laliseselihle Steven ngehla ngencwadi yami ngamtshela ngento ezasala zenzakala kubalisela egukura honde ansele land reform program ansela by-election ka-2008 naka-2002 ngizomtshela ngokuba into zasala zantshintsha daya ebusungini okunjani
kodwa Sibanda awungitsheleke kungani wakhetha yena ucomrade Tongokara
ngathi ucomrade Tongokara nguye umuntu engambona wakhonditayo kakhulu ngathi kwi-independence eZimbabwe kulabo abasishiyayo ye siyazi abaningi zabo balwela ilizwe leli but ucomrade Tongokara ngathi ngesilungu ube ne-passion yokubona ilizwe leZimbabwe lisiya ebuhleni so ngizubuhlungu nxa ngikhangela imbali kaComrade Tongokara ubana nxa engavuka namhlanje akukhangela iZimbabwe isimo esikiyo hayi ngibona sibili kungambamba angazitola ubana into engayilwelayo ngikuyini manje sezimi kanje
ukhona na ubudlelwano phakathi kwale ncwadi lokho okubhaleleyo njalo umsebenzi wakho njengomuntu osakhulayo olwela amalungelo abantu
ngathi ubudlelwano bukhona kakhulu thina njengabatsha abalwela ngathi amalungelo oluntu siyahlonipha njalo labo abalwela ilizwe leZimbabwe ngoba ngathi they played iphathi yabo ngathi they contributed kakhulu so siyabahlonipha kakhulu njalo ubudlelwano bukhona ngoba ilizwe lethu lalwela that's sikhiphe kibo angithi loba balwela njengasekho bacinise ukuthi ilizwe lethu balilwela basikhulula kumele sihloniphe lokho njalo kumele sibabonge abakwenzayo
manje Steven ukhangelele ukufundisa abontanga izinto ezinjani laba abazobe befunda leli bhuku
ngikhangelele ukubana bazi iqiniso into ezazifunwa ngucomrade Tongokara into azivelayo lento ezasala zenzakala ukubana hhayi ngingathi ngesilungu ngamapheji amabili atshiyeneyo uba into yalelwa ngucomrade Tongokara lento ezasala zenzakala eZimbabwe into ezimbili ezitshiyeneyo
uma sesiphatha udaba mayelana ngalezi fiso zabasakhulayo ukhangelele ukuthi bazadobha izifundo ezinjani lapho bezafunda leli bhuku
ngikhangelele ukubana intanga entsha esakhulayo ibe leqiniso ibe lombono ukubana ngezinye izikhathi ngathi amaphupho kumbe izifiso zethu esiyathi izifiso empilweni ayisizo ezigcina ziphuma ebufundeni kwempilo yethu thina kuphuma ngathi a different story altogether
laba abazebe bakhangelele ukubala leli bhuku uzabe ulikhipha nini njalo kumele bakhangelele ukubhadela malini ukuze balithole?
Ibhuku lami ngifanele ukulikhipha ekupheleni kwenyanga kaJuni. Njalo ngikhanele bana lithengwe $5 ibhuku linye ukulibala lilemfundiso lile yinto ezenzakalayo eZimbabwe, ikakhulu ngathi sikhangele izinto eziqakathekileyo ezenzakalayo eZimbabwe. Ngakhanya indaba kaGugurawonde indaba enkulu, singakhanya indaba kama-election ka-2008 indaba enkulu kakhulu.
Kodwa ukhangelele ukuthi uzabe usungula ngaphi kwangikhona koBulawayo?
Hayi, angikabili le ndawo engathi zazisungulela endaweni nje, but ma indawo sithe yatholakala sizakwazisa uzwi lwaseZimbabwe.
Siyabonga-ke Stephen, ngiyathakazelela ukuba lawe kuhlelo bhutami.
Kulungile, ngibongele kakhulu, ngiyabonga kuseZimbabwe.
Balaleli, isikhathi sami sesiphelile. Olivalelisayo nguMike Hobe, masibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ye, izolukandaba lingatshona njani lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila eWashington DC. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka-ke ngodaba lokukhombisa kumbe ngithi udaba lokuqomisa kumbe ukuqonywa nje. Ye, ngilaye lapha-ke unkosazana Stars Thebe Mathe, yena olwela ilungelo labesifazana, njalo lo Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Nga ngithi ngiyangena ngithi ngilanda intombi kulezi suku abantu bakuchaba kubulalwe lahle egodini. Akusafanda kudala, kula muntu ongenayo uhle bakubizela abantu boko labo makhelwane bakuchaba zokubulala. Akusafanda kudala ukuthi ungangena nje uzoyicela ke intombi kalula kanjana. Abantu sibe lolulako olunzima, abantu bazondile ngaphakathi. Akusafani ndubuntu kabamthembi ngelezi suku umuntu akathenjwa umazi ukuthi uvela ngaphela umuntu. Kudala ngithi mathebelalisazi ukuthi kubani kule ntombi. Kahle labantu sesihlangene kakhulu imihlobo lemihlobo, akusazi umazi ukuthi umuntu uvela ngamuvela kwathakathini uvela esigebengini kumbe uvela ke bulala umuntu, angeke ube kwazi. Angiboni ukusenzakala njalo Mathebe, akusenzakali lokho okukhulumayo. Kathe singabuya lapha ngithi ngifuna intombi lapha ekhaya lakho, uyangitshaya njalo kulezi nsuku bagiisa kule mali, kambe ngakibo balolutho yini? Abangeke bafune nje okomuntu ukuzihambela okuhwa ibheji kokuda bekha ukuthi ngifuna intombi leyo, akwenzakali lokho.
Ye, ngena Mathebe.
Kodwa yikho phela ngisitsho ukuthi intombi eyabe isivuthiwe ilungele umzali esegangela ukuthi noma imntanami eyenda kathesi hhayi sekukuhle. Okubi yikhona ukuthi eselikwenza amadaka namhlanje ukunqamela abantwana bengakaphuthi isikolo. Kanti-ke hhayi wethi ngithi mina noma idlelo bekunqamela intombi ngendlela enjalo nakhona ngapha eduzane sekukhula thina bekuvele usikhonjiswa noma uhlakalele ejaku siye emfuleni uze uqunte amahlamvu akhiphika phele phansi isihlahla esale sesizindada ulokhu usithi lapha lalaphaya ungakwenelisi ukuphe ngukuthi sengikuthanda ejakeni. Umqondo engiya kiwo yokuthi sokule mpilo enzima kathesi yokuthi abantu abethe bangabafana abasakhonjisi yibo asebekhonjiswa yibo asebehlawuyelwa yibo asebekhwetshwa ngamantombazana. Thina sasikwesaba ukuthi ijakulibona laphana uthiye emfuleni usesaba ukuthi likutshela ukuthi ngiyakufuna. Kukanti-ke lamhlanje abantwanyana amantombazana yibo asebehlaxa ilanda amadaka ehlezi laphana bahambe bayehlila phasao lebesithinga ukuthi amalawo madaka abakhondise. Isimo asisama ngakuhle, kufanele kulungisise amasiko lokuziphatha kwemntwana eyintombazana. Kumelele ukukhonjiswa labafana balanele ukukhombisa hayi ukuqeba lokucela.
Ye, nato udaba khonapho-ke thisa ngamafushane.
Kunjalo-ke isikhathi kubana-ke amantombazana mhlaba wonke nje abantu kuthiwa ama-females sebebaningi ukudlula kobaba. Kuyaziwa lokhu njalo-ke amadoda akasatholakali. Lo nalowo ntombazana obona ijakalele ngani lona limi kahle ezimalini lapha engani uhleli kahle kumbe utshale imoto engani inhle, ngoba kungakhangela wena kithi intombazana nxa ibona umuntu odrayivayo ibona imali, ingabona nje umuntu ole moto ibona imali kayali iyamfuna lo muntu. Uyahamba setshikize laphana idlalisa izinqe ukuthi imoto yani imele ilo muntu emela khona phana kamazi lowo muntu ukuthi uzamthatha kumbe uyamdlalisa. kuna kusho mathebo ukuthi kumele kufundiswe isinto ukuthi omama kumbe amantombazana lawa ke asejwaqile ke yasethombile azinanzilele azibeke kodwa hayi ke abazibeke indaba khona okukhulumileyo uduku olukhona okubana ke inselo yesenza ukuthi abantu benze kanje
Vala ke khona mpoke mathebo
akuna nselo eyenza umuntu aphambuke emathikela kwabo hamba phansi lekithi laseZimbabwe kunendawo eziphansi le othola ukuthi kuyabe kuvele kungakabi ngitsho lelayithi kodwa amathika abo bawadinile ukuswelela kulahlisa umuntu isiko sesalahla amasiko ephila ake sibuyelele emuva siqakathekise obabakazi siqakathekise omamine labogogo basivuselele amasiko omuntu lwakwethu amajaha
kuthebe mathebe kungenza kananjani mathebe ngento esezikhona kulezi nsuku ama-intermarriages lokuthi isiko sokuyingxabangxoza ke soludungene kusiko akusahambelani sesihleli singabantu abaningi nemihlobo ethiyeneyo ngakho sokunzima ukuthi isiko lilandelwe la kumele kunanzele khonaku mathebe ukubana kakusasebenzi kulezi nsuku ngoba ke akusela umuntu olazi isikhathi lafundise lelo siko
kantizo mathebe Hayi kibake baba khona boke amafutshane zwe.
Ye mina ngichoyo ngithi ngithi abazinanzelele kakhulu laba sebethombile ukubana ke hayi lo muntu oli sisi emgoqweni kaya akusiyo ukuthi ngiyongakwe ongakuthatha njona chilo mathebe azamela ukulandela ke isiko lethu kwangcono bathi hawu unkazana ususale tshe isikhati kodwa unokwazi ukuthi uziphethe kulothi uhamba uzilahla nje sibe libelele indlela ke uhamba usidotshiwe hayi ungiphansi phezulu yonke indawo ukuhambile akusebenzi
Hayi ke udaba lethu luma lapha ke lamhlanje zulukandaba ngithanda ukuthatha ithuba leli ukuthi ngibonge ke uStars Thebe Mathe yena olwela ilungelo labesifazana ngiphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ukhonangale ke eBrithani nethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo oliva lesemoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs, wesizwe eziphathelane lokholo silontongameli Nkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela uhlelo mfundisi
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama
Upheteni namhlanje
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba esiyibona kuDaniel uDaniel simazi abaningi ukuthi waba yinkokheli elizweni likankosi uDarius uDaniel chapter 6 verse 7 ukuba ngesikhathi esiningi singena phakathi kombuzo abantwana bangena phakathi bezibuza ukuthi kambe amakhosi alapha emhlabeni singadlelana labo njani kumele sibakhonze yini bakusake esigabeni sikaNkulunkulu umbe labo balesigaba sabo lo nkulunkulu lesigaba sabo siyananzelela kuvesi ka 7 lapha kuchapter ka 6 ukuthi uDaniel wangena la ephakathi kwaleyo nkinga kwase kuthwana kukhonzwe inkosi uDarius kwafakwa lo mthetho ukuthi umuntu angathandazi omunye umuntu athandaze kuphela inkosi leyo uDarius manje kwafunyana uDaniel elabangani bakhe ababe ngamaJuda bayala bona ukukhonza inkosi othiwa uDarius bathi bona bakhonza uJehova kuphela siyafumana ukuthi yikho lapho kuphuma khona indaba le yaziwa ngabantu abaningi ukuba uDaniel wagcina ephoselwa endaweni lapho kwakulezilwane khona kodwa izilwane azisamdlanga yena uDaniel zagcina zinyekele ngakho lapho into eqakathekileyo engiyibonayo ebengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi kumele kwehlukaniswe udumo esilunika uNkulunkulu lo dumo esilunika abantu ikanti khona ngiyaqalisa lakithi thina bafundisi akumelanga abantu basinike kumbe basifake esihlalweni sikaNkulunkulu kumele kwehlukaniswe ukuthi hayi umuntu lo ngiyamhlonipha umfundisi wami kodwa gakho esihlalweni kumbe esibangeni sikaNkulunkulu laye ungumuntu njengani sibe sesiya kulabo ababusi balapha emhlabeni kumbe izinduna zethu kumbe ngokansila kumbe ngabantu abayibo abaphakameyo kuhulumende wethu. Singeke sabafaka bebe njengonkulunkulu ngenxa yokuthi nxa kulento eyenza unkulunkulu abe lolaka yikuthi uphakamise olunye lutho luthathe indawo yakhe. Engathi khona yikho kulo mthetho lo kuthiwana singabokhonza izithombe kumbe omunye umuntu. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa ngokuhamba kuthi lapha emhlabeni siphakamisa abanye abantu sibafaka esihlalweni sikankulunkulu kumbe sibalinganisa laye kumbe sibanika inhlonipho okumele iye kunkulunkulu kuphela, thina sigcina siyinika omunye umuntu wenyama. Ngakho singananzelela lapha kubhayibhili siyabona ukuthi zikhona ezinye izinkosi ezazigcina zifuna ukuthatha indawo kankulunkulu. Sinanzelela lwade ngikhuluma ngayo iKing Jairus, singahlangana lebhukwini lika-Esther ukuthi ukhona omunye laye owayesezama othiwa nguHamani owayezama ukuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova. Sinanzelela ukuthi kwakukhona omunye umJuda othiwa nguModekhayi wayala lokhu kukwenu. Ngakho singahlangana loJesu kuTestamente Elisha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulabo ababusayo kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuyo uNkulunkulu. Nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulesibanga lapha aphelela khona, kodwa uNkulunkulu kalasibanga lapha azaphelela khona ngoba yena kagugi uba khona kuze kube naphakade. Njalo umbuso walapha emhlabeni iyabuya ukuphela. Into engimbuselayo yedlula siyibona, kodwa lo okaJehova awupheli.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ntambama, sithandazela abalaleli bethu ukuba baza kuphakamisa wena ube nguNkulunkulu njalo ube nguwe oyinkosi phezu kwelizwe lethu eZimbabwe. Siyathandazela bonke babo ukuba lapho esona khona isixolele ngegama likaJesu. Baba, sithandazela njalo abangezwa kuhle abale moya edangeleyo ukuba bakhuthaze namhlanje ngegama lakho elingaphezu kwawonke amazwi. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu Dumane, sifana iviki ezayo.
Vele lalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Nampo abafana bakagodlwane. Sibonge abafana bakwagodlwayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.